sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 17 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lapha kobulawayo sisalungisa izibhedlela zethu azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha izigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, iThorn Grove layo isalungiswa.
Uzulu wethuswe yikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273, iningi bengaba kobulawayo. Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabazi elicula imikhakha etshiyeneyo uNigel Shoko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu wethuswe ikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye, iningi bengaba kobulawayo. Lokhu kuhle kwakhuphula inani labalegcikwane leli laya kwabayinkulungwane lamakhulu phose amane 1362. Abogatsha lwezempilakahle bethule umbiko othi balusizi ngokulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathathu okukhuphule inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni baba ngamachumi amabili lantathu 23. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amane 425. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hachi. Lokhu laqhamuka elizweni ngomdimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalolunye 97,508. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lane 14,004,192. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 593,899. Abasinde kuleli gcikwane bayizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,322,654. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu adlula ayisithupha 664,051. Labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lane 14,399. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 345,321. Idolobho lakobulawayo selilenani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus eliqanse ukwedlula izabelo zonke zelizwe. Uzulu wesabela ukuthi izibhedlela ezikhangelelwe ukuphathisa abagulayo azisoze zenelise ukutholisa imibheda yokulalisa laba bantu ngoba zingakulungisiswanga ngokupheleleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phakathi kwabantu abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 izolo eZimbabwe, abangamakhulu edlula amabili 231 balaba bantu ngabahlala kobulawayo. Lokhu kutsho ukuba leli dolobho lasemhlubulweni wonke weMandebeleni usengozini enkulu abakubiza ngokuthi yi-epicenter. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele iphumula njalo ekukomiti ebona ngezempila kahle ulandisa ngendawo ezikhona kobulawayo ezilungiselelwe abalomkhuhlane weCOVID-19.
Ikhon proof lebusileni ikho lapho okuzahanjiswa khona nxa kungukuthi umuntu usefike wabanjwa ukuthi ulalo igciwane leCOVID-19. Ama centers ethu lapho esifaka khona abantu abakuquarantine ababevelela kwezinye indawo sibe standard hotel le insinga youth center.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende ehlise inani labantu abaya edolobheni.
Indaba ethusa kakhulu kakhulu kakhulukazi besithi sikubonile kuvike phele kuzobe lama 30 something kathi sike ngasuku laba amanamba angaka kunzima sokusesabisa imizamo eliyenziwe ukuthi uhulumende emele ehlise inani labantu abayedrobheni bengalanto abayilandayo abantu apho ngunqumanquma indawana zonke bengalanto abayilandayo abantu abedinga ukudla kwezindawo befolele ukudla ezitolo kodwa kulabantu nje abakhulisana behamba bengalanto abayidingayo.
Udokotela Mthabisi Bebe uthi inani leli labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqhubeka likhuphuka ngoba uzulu engalandeli izixwayiso.
Ama cases of new coronavirus infections angekeyekele kuqansa because esikubonayo kathesi ukuthi abantu abaningi they are not obeying ama social distancing principles. Abantu bahamba beminyene, abanye vele bahamba bengagqokanga nama mask, abanye behamba befaka ama mask entanyeni.
Isibhedlela sekusileni silembheda engamakhulu amabili lanhlanu i-250 kuthi eseThorngroof silembheda phose elikhulu lanhlanu i-140. Umnumzana Busisa Moyo ongumgcini sihlalo we-IM for Bulawayo, iqembu labantu abahlanganele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 uthi lokhe besalungisa izibhedlela.
Lapha koBulawayo sisalungisa izibhedlela zethu, azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha isigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa eKusileni Hospital, iThorngroof layo isalungiswa, kodwa okwakathesi silama-isolation nama-quarantine centers. They are privately run at the moment.
Oqondisa inhlelo ezokulwisana le-COVID-19 ekhansilini yakobulawayo udokotela Welcome Mlilo uphendule imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 enkundleni yokuxhumana e-WhatsApp esithi kule ndawo ezintathu eziyizo ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe, lezi ndawo zigoqela ihotela yekhumalo insinga kanye le-Standard. Uchaze ukuba lezi ndawo zingcono kakhulu kulalezi abake bazisebenzisa ekuqaleni ngoba zazenzelwe abafundi. Ubuye wathi basesigabeni sokuba badinge ezinye indawo ngoba inani labantu abavela ngaphandle liyaliqansa. Uveze ukuba isibhedlela seThorngroof kanye leyekusileni lokhe zisakhiwa kodwa kukhangelelwe ukuvula esinye ngokuphela kwalinyanga kaNtulikazi. Inani labantu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke selifike kunkulungwane lamakhulu amathathu lamachuma esithupa lambili i-1,362. Kuthi-ke idolobha lakobulawayo yilo eselikhokhela ilizwe lonke ngabantu abangamakhulu edlula amane i-419. Liyilo njalo idolobho leli elikhokhela ngabantu abalichumi asebebulewe yilesi sifo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Inhlanganiso ye-Atuz ithi umka Masaraure uthunjwe okwehola phose elilodwa. Bembuzisisa ukuthi umkakhe ungaphi kodwa wabatshela ukuthi kazi ukuthi ungaphi baze bamkhulula. Ngempela sonto kulabanye njalo abantu ababehlome ngemibhobho ababikwa baya emzini kamalume kamasaraure ekuwatsana bathumba umza wakhe bayamhlukuluza bembuzisisa ukuthi umasaraure ungapi. Amapolisa abikwa etsheliwe ngalolu daba kodwa imizamo yokukhuluma lawo yehlule. Senelise ukuxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Nation Madzidirwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kule abantu kade bethwele imbobo namhla ekuseni bangene ngeforce ba-destroy i-door endlini kamasarauri around 1 a.m. bemdinga kodwa bamtholanga bagcine bekidnapper umkamasarauri unkosazana Khumbirai Sabrina Chambara. Bakambela distance of about 1 kilometer bemthretena ukuthi sifuna ukubulala ungayiri usitshela ukuthi u-Obert Masarauri ungaphi kodwa bagcine bengamlimazanga and bamdetain for about 1 hour emotheni yabo i-fortuna kade ngela ma-number plates le inye emhlophe twin cab kade ikhaviwe ama-number plates ankhona. Lokhu kwenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kamasarauri ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bagcine bayithatha futhi we-kidnapper we-abductor ukhazini kamasarauri bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ngosiri usitshela ukuthi umasarauri ungaphi kodwa bagcine bemdamba ezitholweni ikhazini kamasarauri nalaleyi. So lokhu kuyasisabisa njenge-union, lokhu kuyasisabisa njengabantu bamela ama-grievances ezisebenzi ukuthi ama-rights ethu kasahlonitshwa ngoba thina silama-rights ukuthi uhulumende the state imele isiprotekte njengama-citizens, simele sibe le freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njengeasaphili kuhle njengama-union leaders njengama-trade unionists.
Yena umasarauri ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na?
Ulokhu ecatshile lapho akhona asiwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma laye bathi yena uthi usafe kodwa akusiphathi kahle umuntu usephila elizweni lakhe ecatshile ezithi ngumuntu is a terrorist. Akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama-grievances ezisebenzi sephila ezithi is a terrorist. Akusiphathi kahle lokhu sokusisabisa elizweni leZimbabwe. Even the president of Zimbabwe should have to look into that matter so that ama-rights ethu vele amele ahlonitshwe as if njengama-citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kahulumente.
Lolu daba lilubikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wena amapholisa athini?
Ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni amapholisa afike endlini kamasarauri yenze ama-investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yigcikwane le-coronavirus ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa ukwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo asenelisi ukuthi lingene kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe uhambo lwakhe lokuhlola imigodi yamalahle ewange lamhlanje lapho abikwa egcizelele khona ukuthi eZimbabwe lelamandla okuzidonsela amagetsi kulokusebenzisa izigidi lezigidi zamadola liwathenga eSouth Africa leMozambique. Umongameli Mnangagwa obesewange kusukela izolo wengeze ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani emigodi ayehluleka ukudonsa amagetsi ngenxa yengxaki ezijiyeneyo njalo uhulumende wakhe uzabona ukuthi azaqhuba kuhle umsebenzi ukwenzela ukuthi amagetsi enele sokufike umnyaka ka-2023. Eminye imigodi ayethekeleleyo yiZambezi Gas and Coal Mine, Dinson Colliery Mine, Chaba Mine, Western Coal and Energy Company, South Mining Coke Plant, Jinan Tuk Coke Project leminye eminenginengi. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe.
Into enzekeleyo ukuthi uZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980 bekule infrastructure eyayisetshenziswa ngabelungu. Tina njenge lizwe azange sifaki imali eningi kumbe singathi investment ku energy sector. So kathesi infrastructure esiyisebenzisayo isigugile into eziningi kasasebenzi ngoba ngeza kudala. Yilo udubo olwenze ukuthi thina singabi lamandla kagetsi ayeneleyo. Njalo ipopulation ibikhula ilizwe beli expanda, industry ibi expanda. Kodwa singafaki imali ukuthi sibe lamandla kagetsi eneleyo. So yilo udubo olwenze ukuthi sifike esibangeni esinje.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe lingabe seliselisa ukuzidonsela awawo amagetsi ukuba energy efficient ngomnyaka ka-2023. Ubona kusenzakala yini lokho? Njalo nxa kusehlula kuyini angakwenza ukuthi kwenzakale?
Singalandela i-track record kahulumende lowo angibona ukuthi ngo-2023 iZimbabwe iyaba isenelisa ukuthi ibe lamandla kagetsi ayeneleyo kumbe ibe energy efficient. Ngoba uhulumende lowo nxa ethembisa abantu uyabe ekhangele ukhetho ikakhulu ngo-2023 ukuthi uhulumende already is in electioneering mode. Uyabe senza ukuthi engazuza ama-votes nxa engathembisa ukuthi ngo-2023 kuzaba lamagetsi. Mina ngokubona kwami into zamagetsi lezi zifuna isikhathi esiningi njalo zifuna imali eningi uhulumende angelayo khathesi. So ukuthi ngo-2023 sibe lamandla kagetsi enelayo angiboni kwenzakala ngoba asila mali ukuthi siwenze khonoko before 2023.
Lo ngumnumzana Masimba Kutjera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho elizwe, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Ngesizwe abanye abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngaba kubona kusenzakala elizweni. Abakhulume lo Gibbs Dube weStudio 7 enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Namhlanje sikhuluma udaba lweCoronavirus COVID-19. Umkhuhlane lo uyamemetheka okumangalisayo eZimbabwe. Siyabona ukuthi kona manje kulabantu 1,362 asebebanjwe i-COVID-19, kuzokuthi abayi 425 sebasila, njalo ke i-23 sebabhubha. Xa sikhangela ke izolo kuphela kulabantu 273 abatholakale bele COVID-19, abangu-12 bavela kwele South Africa, kuzokuthi yedwa eMozambique, abayi 260 ngabantu abahlala eZimbabwe. Sibona ke kulabantu abasithumezele ama-audio atshiyeneyo, sike sidlale khonokho.
Yebo, basakazi bakaStudio 7, linjani lonke elikwapho studio? Lisinika indaba ezimnandi ezeqiniso. Yiyo radio esiyilalela thina. Angisalale radio eZimbabwe, ayingizwi sinxa ikhuluma, kodwa lina yini sengithi xa ngingalitholanga ngizwe ubuhlungu. Into engifuna ukukhuluma ngayo kathesi nansi. Bengisithi amadoda akomthwakazi abakhalela ngapha endaweni yeKhezi. Bathi abake bebuye endaweni yeKhezi, buyanini endaweni yeKhezi, balifuna abantu ngapha, bathi hozanini, liyakhuluma indawo ezimnandi. Ngivumelana lani mina nxa likhona kaliphatheke umbhikisho lo ozaba khona mhlaka 31. Ngivumelana lani iqiniso, ngithi khona liqinisile, lisenyaweni likaJoshua Nkomo owathi khona yena xa siqalisa impi udlame eMpumalanga lingalungeni. Yikho ke mvela lani ngithi liqinisile. Yebo phela khona amaNdebele abangazange bezwe kumbe enhle mhlawumbe uJoshua Nkonxa ekhuluma noma singathi ngama-born free noma silikhona ngabatholayo ukuthize elizweni leZimbabwe kuzalo. Kodwa iqiniso uJoshua Nkoma athi khumathi khona udlame uzaqala eMpumalanga. Xa soqala eMpumalanga vele ingangeni phakathi kwalo. Ekuyela bedlephane. Kodwa athi sothola abantu abaningi abantu besiNdebeleni uzothala uqinile, luqondile sim 31 kuqonde singene kulolu dlame. Ah, bakithi.
Ngiyezwa sibili elikutsho, hey, indaba yomkhuhlane weCOVID leyi unzima. Lokhulumende wethu lowu into ziyamomela ukuthi ekwanza ukuthi esupply abantu into ezikwanileyo. Kodwa hhayi, akulenye indlela esingayenza ngaphandle kokuthi singahlali lapho kule ndawo ezilombuthano emkhulu. Yimbona kungaba yindlela esingazivikela ngayo. Uhluphe imisebenzi, kufunakala imisebenzi, emsebenzini kuyafuze sihambe. So konke lokhu indaba ezinzima. So heyi, umuntu elikhuluma laye ngumchijo Mkhwananzi.
Hayi, siyalibingelela abalaleli benkosi. Igama lami uNkosi Kurakhuphe. Ngibuya eKZN Homestead. Awuqala mbingelela bonke abase Homestead njalo ngegama likaJesu. Ngithi hheyi, i-corona bakithi hheyi, besicela abantu bake bahlale phansi. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe kunzima, ngemali kayibonakali, izinto vele kazibambeki ezitolo, kuyadura. Hayi bakithi, amamaski bakithi, le short distance na siyayenza khwapha eBotswana, sikhwapha eBotswana lathi siyayenza bakithi, siyavala amakhala khonoku lathi ukuthi sizivikele veli corona. Hayi bakithi, siyacela bakithi uThixo asizwe bakithi, eZimbabwe simemetheke kakhulu kwedlula kwezinye indawo. Hayi siyacela bakithi uNkulunkulu asizwele.
Umende uthi sihlale ezindlini sidleni, okokuqala akunamsebenzi.
Sembalisa khona manje papa isihlanganeni kulifele esizayo. Ngiyabonga.
Kithi waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi upokile.
Kuhlelo waza Friday liviki sihamba legabaze elicula imkhakha etshiyeneyo eyengoma. UNigel Shoko ethethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Sithandwa Sami. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Nigel Shoko yisizwa elesiphiwo mpela ehlabela isungura ihouse kwasa kanye le jazz. Ucula njalo ngendimi ezifana lesishona, isiNdebele, lesiTswana, nanku phela uhlabela ekhona le kweleBotswana. Nangu ezibika emphakathini.
UNigel Shoko ngumhlabeleli ozalwa eMberengwa. Njalo ngihlabela ngiseBotswana kulezi nsuku, njalo nginebusiness engiyenza yona khonapha eBotswana.
Leli lidlalade likaShoko lesine, njalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Ntombazana, Tsotsi, Nangumuntu, Majayivana kanye lethi Umthombo. Sitwana uShoko uvuka intombazana egama layo nguDinewo. Ngathanda ukuthenga idlalade lakho Shoko, bangakuxhuma njani?
Amadlalade bangawathola khona apha kimi ku inombolo ezithi zona +267 7474 2001. Yaphinda njalo +267 7474 2001. Ngenye indlela futhi bangathenga ku-internet, sesafaka ezinye ingoma eziningi ku-internet, bangakwanisi ukuthenga online.
Abalandeli-ke ungabatshela waphi amazwi?
Abalandeli ngizabatshela, ngiyabapromisa ukuthi ngizabe ngilokho ngitshaya ingoma ezimnandi, njalo ngiyacela i-support yabo kakhulu.
Iphuma-ke enkundleni insizwa emperengwa uNigel Shoko ngalindlikizane ethi sithandwa sami.
Ngani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wethuswa ukuqonga kwabatholakale bele COVID-19 izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 kusasa ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.